Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 20 Mabasa 2017 ngu Chris Gande.
Lontu ngamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
It is in this respect that I am both relieved and pleased to have to sign a memorandum of understanding with Professor Nguye here present as the first step towards undoing the damage we caused ourselves.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli welinye lamacele MDC uMnumzana Washman Ncube balobelana isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuyiwa kukhetho.
Bedincedisa lisebenza kuma-districts angu-10 awezimbabwe and 4 provinces ebhinga, elubane, enkayi, mangwe, ensiza, ibedbridge district, imberengwa district, chibi district, gokwe north le gokwe south.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba e-World Vision International yethule umbiko wokuphumelela kohlelo lokuthuthukiswa kwamantombazana kwezemfundo.
Kambe uchoni umkhankaso webandla leMDCT okulobelana izivumelwano zokusebenzelana lamanye amabandla aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli webandla leMDC uMnumzana Walshman Ncube namhla balobelane phansi isivumelwano sokusebenzelana ndawonye njalo esokungena kukhetho oluzayo luka 2018 bemanyene kubika uMavis Gama.
Lesi sivumelwano salamhlanje silandela esinye njalo esifanayo phakathi kukaTsvangirai lonkosikazi Joyce Mjuru, umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo ele National People's Party. Bayavumelana bobabili ukuthi indlela kuphela engalandelwa yikuletha umbuso oqobo okukhulula eZimbabwe libuswe nguhulumende onakekela izizalwane zakhe. Emkhosini walamhla owenzelwe emzini kaTsvangirai, utshengise ukuzisola ngesehlakalo sokuhlephuka kwebandla leMDC ngomnyaka ka-2005.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Ncube here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in 2005. The cost of that vote splitting, in addition to the blatant manipulation of results, was delayed as delayed change for the people of Zimbabwe in 2008. Ladies and gentlemen, it takes humble leadership to accept that one's mistakes, but it also takes bold leadership to correct those mistakes.
Uncube laye ugcizelele ukusisola isehlakalo sokuhlephuka kwebandla leMDC ethi lokhu kwenzakala kungazange kwaqakathekiswa uZulu elizweni.
I too take personal responsibility for the mistakes that we have made in the past.
Lami ngiyavuma umlando walokho okwenzakalayo. Lapho saphosisa khona izinqumo esazenzayo zazingelani lokuqakathekisa uZulu. Phezu kodaba lokuhlephuka kweMDC okukhulunywe ngakho ngupresident. Kungakho siyavuma ukuthi sehlukanisa abantu, sehlukanisa lamanani alabo abaphathela kukhetho, kodwa okuqakathekileyo lamuhla yikuba singaze sawaphinda njalo lawo maphutha, kodwa sithathe amanyathelo azokwenza sibe ngabanakekela uZulu weZimbabwe.
Isizathu esikhulu esenza behlukane ngaleso sikhathi kwakuludaba olwalusegudwini lokhetho lwedale leSenate. UTsvangirai ngaleso sikhathi wayekubeke sobala ukuba ibandla lingangeni kulolo khetho, lingaze laba khona lelo dale ngoba liyindleko kuhulumende, kukanti uNcube labanye bakhe babe lombono owawehlukile befuna ibandla lincintise. Bobabili bagcizelele ukuqatheka kokuthi uMongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe weZANU-PF basuswe embusweni ngoba belocuku lenketha yabechabi lokungahloniphi izifiso zabanye. Umzekeliso kuludaba lokubulawa kwaZulu emaNdebeleni lenkabazwe ngombhuqazwe weGukurawundi okulandulwa ngumgabe lamhla lokhu engafuni ukuxolisa ekuchaza njengokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya lanqabe sedlula inkulungwane ezingamachuma amabili 20,000 abalahlekelwa imphefumulo abanye lalamhla lokhu beseselawo amanxeba enhliziyo. Umona ukuxabanisa abantu kanye lenzondo bethi yikho kusegazini labezanu PF, kungakho abamabandla aphikisayo la ethi sesifikile isikhathi sokuba basuswe embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba eWorld Vision International lamhlanje ethule umbiko oqhakathekileyo wokuphumelela kohlelo lokuthuthukiswa kwamantombazana kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi Improving Girls Access Through Transforming Education. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Obona ngokuqutshwa kohlelo lwe-iGate enhlanganisweni eye-World Vision International, umnumzana Mvelo Mjimba uchaze ukuba eziqintini ezilichumi abasebenze kwizo ezibalisa iBaitbridge, Insiza, iMangwe, iLupane, iNkayi, iBhinga, iChibi, iMberengwa, iGokwe South leGokwe North, inani lamantombazana aqhubeke iminyaka emine besiza esikolo likhuphukile. Lalapho okwembiwa khona amatshe aligugu ethi abantwana abangabafana labo bebengayi esikolo kodwa ngemva kohlelo lwe-iGate bagcine besiya labo esikolo.
Belincedisa lusebenza ama-districts angu-10 awezimbabwe and 4 provinces, eBhinga, eLupane, eNkayi, Mangwe, eNsiza, iBaitbridge district, iMberengwa district, Chibi district, Gokwe North leGokwe South. Kuhlela nje sisebenza imali esebenze kweminyaka emine 4 years from 2013 kusiya fika ku March 2017 ihlanye yonke ibe 14 million pounds besincedisa sisebenza kakhulu esikoleni se about 467 schools.
Izikolo ezingamachumi amane lamachumi ayisithupha lasikhombisa ezingaphansi kohlelo lwe-iGate lapho amantombazana adlula inkulungwane ezilikhulu atholiswe usizo kusukela ngomnyaka ka-2013 lwaphela kunyanga edlule.
Okunye esiphinde sakwenza ukuncedisa kusananzela ukuthi sathi abantwana bahamba umango omude uma besiya esikolo, so kuprogram le ye-iGate sinelisele ukuthi siphathise amabhayisikili senesekunika more than 25,000 amabhayisikili esikolweni.
Obona ngezemfundo eMathebeleland North, unkosikazi Boyitatelo Mguni uthe yebo amantombazana asahamba umango omude kodwa abazali lohulumende baphakathi kokukwenqabela lokho ethi lakwezinye indawo abazali sebezakhela izikolo uhulumende ancede ngokuletha otitsha lamabhuku lokunye okudingekayo.
Imizamo yokuqalisa izikolo endaweni lapho abantwana bangesoze bahambe khona umango omude. Imizamo yakhona vele kusuka kubazali babantwana lama-communities atshiyeneyo sebeqalisile abadala sebekubona ukuthi kufanele ukuthi umntwana ahambe isikolo.
Umnumzana Shadrack Khuphe we-SNV uthe yebo abafundi bahamba imango emide besiya esikolo njalo labazali endaweni ezibalisa iBhinga, iGokwe leBaitbridge balakho ukubhadala imali yesikolo ngezilimo kumbe ngezifuyo, ngakho uhlelo lukahulumende lokuvumela abazali luza ngenxa yokusilela kwemali ezweni.
Uhlelo lokubhadala ifees ngezilimo langezifuyo into evele sijayelekile emaphandleni ngoba imali kayitholakali. Kuvelele singathi ivelele ukuthenga nje emashop basebenzisa khona ukutshintshanisa izilimo zabo lezinto ababezidinga emashop. Indawo ezinjengeGokwe, boBhinga, boBaitbridge, indawo ezivamileyo.
Uhlelo lwe-iGate lutholiswe imali efika izigidi ezilichumi lane yinhlanganiso yeNgilandi i-UK Aid ngaphansi kohlelo lwe-Girls Education Challenge olodonsa iminyaka emine njalo iWorld Vision International iphakathi kokukhankasela ukuthola enye imali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ikomishini yezokhetho ihlanganela bamabandla ezombusazwe enamuhla labenhlanganiso ezizimeleyo ibachasisela ngokuqala kohlelo lokuvivinya amankampani amabili adinga ukuthengisela eZimbabwe imichina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau utshele umhlangano wanamuhla ukuthi ukuvivinywa kwamankampani la kuzaqala kusasa kuphele mhlaka 26 ngeviki ezayo. Amankampani adinga lumsebenzi athi abalisa iLuxstone eyakwele China, leDemalog eyakwele Germany, njalo azamele etshengise ubungcwethi bemitshina yawo eyama-biometric voter registration kits. Ezanqoba yiyo ezathola lumsebenzi. Umakara utshele abenhlanganiso ezizimeleyo labezombusazwe laba ukuthi bayavunyelwa ukuzebona amankampani omabili la evivinywa ukuze bencedise iZEC ekukhetheni inkampani ewaziyo kuhle umsebenzi. Ukulingwa kwamankampani la kuzaqala kuzagoqela ukuya ezikolo ezimbili esemavuku High leseMurape Secondary, lapho azabhalisa khona abantwana ababe belingisa abantu abazavota ngomnyaka ozayo. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Election Resource Center, yona ezaphatheka ekuvivinyweni kwamankampani la umnumzana uSenispanda.
Silalo ulwazi lenhlakanipho yokuthi yikuphi okudingakalayo ukuthi kuthengwe ukwenzela ukuthi umsebenzi lo okumele ubanjwe owokuthi abantu balobise amagama abo besebenzisa le biometric system ukwenzela ukuthi siyikhangelisise njalo sibe leqiniso ukuthi yimtshina esetshenziswa ngamanye amazwe okokuqala aseke ayenza lo msebenzi. Okwesibili, njalo sizakhangela lokuthi limtshina iyahambelana nale ntengo leyo abafuna ukuyithengisa babe khuluma ngayo. Njalo okwesithathu, kuyabe kuyikukhangela ukuthi yimtshina yini eqinileyo njalo ehambelana lomumo wethu lapha eZimbabwe. Ngoba ikhona eminye imitshina esebenza kwamanye amazwe engasebenza lula ngenxa yokuthi lawa amazwe asethuthukile kakhulu, ikanti thina ngapha uhlangothi lwethu lwe-Afrika kuyabe kufunakala imitshina engakwazi ukusebenzelana lathi ngapha ngenxa yokuthi ezinye izinto zethu azisebenzi kuhle.
Yebo, ibalulekile imitshina le ebaba Sibanda, kodwa lisakhuluma yini njengenhlanganiso ezizimeleyo laba amabandla aphikisayo, lisakhuluma na ngenye inguquko emele yenziwe kudaba lokuqhutshwa kokhetho, kumbe selikhohliwe selikhangelane le mitshina le kuphela?
Hayi, kuqakathekile kakhulu ukuthi kulungiswe izinto eziningi ezedlula le mitshina, ngoba imitshina yimitshina kuphela. Kodwa okudingakalayo ukuthi abantu bazagwanisa na ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokuthi igama lakhe lilotshwe ukwenzela ukuthi lumnyaka obuyayo akwanise ukuyangena ekhetha. Njalo kwesibili, kumele sikhangele ukuthi kule zinto eziningi nxa sikhangele ezamaradio kumathelevini kumabonakude ukuthi bayavunyelwa na abanye abantu nakumaphephandaba abangayisibo bebandla leli elibusayo ukuthi labo bekwanise ukukhuluma, labo bekwanise ukuchasisela abantu ukuthi bona baphetheni. Njalo okunye okuqakathekileyo, siyakwazi lapha kuba nokudlwangudlwangu ngaso kusiya ekukhetheni. Abantu bayalimala kakhulu, abantu bayatshaywa, njalo kulempilo ezilahlekayo ngenxa yalokho. Ngakho lokhu ayisonto kumele yenzakale.
Umnumzana uSenispanda ngowenhlanganiso ye-Election Resource Center.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokuhlakamezwa kwabantu abasuswa eplazini le-Arnold Farm uNkosikazi Grace Mugabe, lenhlelo eziqhutshwa ngabesifazane ukuzithuthukisa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Is izolo umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru. Lamhlanje ulobelane esinye njalo lomnumzana Welshman Ncube webandla elahlubuka kwelakhe ele-MDC. Sokusitshoni ke lokhu kwezombusazwe eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo wake waba ngumeya wakobulawayo engwebandla leZANU-PF umnumzana David Ndlovu endawonye lelunga lebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena. UNdlovu nguye oqala lingqoqo.
Elamandla swele zanu, elamandla iZANU-PF ande kokuqala iZANU-PF, iZANU-PF ihlanganisa iPF zapho leZANU endala. Izanu liyanika ndaba ningisithole. Owathi singibona lokhu liphumelela ngoba iningi labantu wanti yabona lokhu lisekele. Ukuthi asuke lisekele ngabantu sizabona ngamalekisi. Kodwa ngikwazi kwami lokhu lisekele ngabantu abaningi.
Mnumzana Mabhena, wena uthini? Ubona ungani ukubambana lokhu esikuzwayo kuza yenza ukubana ibandla leZANU PF linqotshwe?
Ukubambana lokhu nxa kuphumelela kutsho ukuthi ngaso siyekhethweni ka-2018 iZANU-PF kayisoze ibe khona embusweni ngoba siyakhumbula ukuthi iZANU-PF yadliwa ngo-2008 kodwa kwahluphayo yikuthi-ke thina abamabandla aphikisayo sasingabambananga yikho-ke singasazange sithole lokho okuthiwa u-51% ukuthi sithole isihlalo sikamongameli kodwa siyakhumbula ukuthi nxa sasihlanganisa inani labameli bendlini yesishayamthetho laliphezulu kulalabo bandla leZANU-PF.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngembono kaMnumzana Mabhena lapho uthi yena hayi kusiyafika ku-2018 iZANU-PF yabe ingasekho embusweni?
Into engihluphayo kuphela yinye ukuthi nxa sikhuluma ngebandla political party, i-political party ngikwazi kwami sikhuluma nge-ideological concept. Amabandla alama-ideological concept ehlukenile, that's why ngamabandla ehlukenile bazahlangana njani bona vele ama-concept abo kumbe ukuzwisisa kwabo kumba ngazo kungahambelani. Mina ndiqinisa ukuthi kusiyafika u-2018 bayaqala futhi ukudoniselana ngoba vele ideological abahambelani. Okwenza behlukana osekubahlanganisile kuyini okuzakwenza bahlale bendawoni kuzaphinda into yakhona vele ngiyayibona nta soze afa yaphumelela. Uzaphumelela kathesi uzizamanye sekuqalisa ukuthi mina ngedolomist ngedwa into ezakwenzakala.
Mnumzana Mabhena, ya nanko-ke umbono kamnumzana.
Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi amabandla la amabili asayine isivumelwano ukuthi aqale kuhle izingxoxo lokuthiwa i-MOU ngamabandla esingathi inkaba yawo iku-1999 ngo-February laphana eChitungwini lapho kwahlangana khona inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zabantu esingathi i-civil society lapho okwaphunywa khona lo mhlahlandlela okuthiwa i-National Working Peoples Convention ukuthi so njengoba sasesibonile ukuthi ibandla leZANU-PF lase lihambe laya emakhiweni e-Washington DC laya kuya nalokho kuthiwa Economic Structural Adjustment Program okwenza ukuthi amafemu ethu avalwe. Sivele sikwazi futhi ekuqaliseni ibandla leZANU-PF ngo-1980 sivele lithola umbuso babevele bephiwe ngamakhiwa ama-British. Ubaba uNdlovu ngicabanga ukuthi uyakwazi lokhu ngoba nithemba waye kuZaphi ukuthi iZaphi ingaphi umbuso ngo-1980 kwakuyikuthi iZaphi ibonakale lobudlelwano lebandla le-ANC lamanye amabandla ayesekelwa yi-Soviet Union. Yikho-ke kwasekuphiwa-ke umgabi ama-British ancedisana leZANU-PF ukubulala abantu bakithi nge-ground. Kuthe kusuka lapho kwangena i-structural adjustment program. Yikho-ke abasebenzi labantu abahluphekayo bahlangana eChitunguza ngo-1999 bathi kasintsheni-ke lokhu indlela ilizwe libuswa ngakhona. Yebo, siyakuvuma ukuthi saba sasuka sathi sihambe endleleni sakhubeka sagwenxana kodwa sesikunanzelela ukuthi ukuze siye phambili kumele sibuyele khonaphana ku-1999.
Umnumzana Ndlovu, uyatsho lapha umnumzana Mabhena ukubana kuningi okubambanisa amaxuku wona la kade sehlukene kulalokhu okwehlukanisa. Uthini wena?
Ukukhuluma ngolutho kulula kulokwenza practical. Mina ngikwanza soyicelisa ukuthi kodwa into engayitsho ukuthi wena la mamandla ukhulume nge-structural adjustment program. Wena abantu bayebahamba bayo ukhulumile futhi wathi uNdlovu wayekuzapho uqinisile sikanguzapho. Wena bayebahamba bayacela inali structural adjustment program. Wena nginanzelele ukuthi uma angithuki angibona inyamazana kuthanisa inyamazana zingayibamba ziyibulale. Ikushiya kwakhona khona phana nitanambukela ukuthi uliwa njani. Asazi. Ntezo ayicelisi futhi.
Hayi phosela kwelo kugcina mnumzana Mabhena
sigqibile. Usekhohliwe ubaba Ndlovu ngimkhumbuze. Ngo-1991 owayephethe ezezimali kusasengubaba uChidzero. Yikho kwangeniswa khona lokho kuthiwa Economic Structural Adjustment Program. Yayingabi khona into okuthiwa yi-MDC. So ubaba Ndlovu angatshela abantu ethi thina yithi esabuya nama-neoliberal policies eZimbabwe okwabulala ama-industries ethu.
Ulale lokugcina.
Angithengi ngiyamuzwa. Mina bengikhuluma i-MDC, MDC nga-1999. Bengikhuluma ngokuthi bona baba ku-MDC ngo-1990, abafuma i-MDC ngo-1990. Yibo ababekhona ku-ZANU-PF. Yibo abathiye behlangele khona ngoba into ebengiyitsho kuphela.
Hello ke ngumnumzana David Ndlovu wonke waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo engowebandla lezano PF ubexoxa endawonye lelunga lebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Iqula labesifazana abeZimbabwe abase South Africa selibumbe inhlanganiso ejonge ukulwela amalungelo abo lokubaxhasa kunhlelo zamabhizimusi abafuna ukuwasungula. Lenhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZim Imbokodo ithi inhloso yayo yikugcwalisa amaphupho abomama bonke beZimbabwe okugoqela abaphandle kwelizwe labaselizweni. Kuviga uBenedict Nhlapho.
Iqula labesifazane lele lizibiza Zim Imbokodo lithi sesedlule isikhathi sokuthi omama badelelwe bavalelwe phandle enhlelweni zamabhizimusi loba ukungcindezelwa. Omgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Vitres Matutu uthi bahlale phansi bakubona ukuthi ayikho inhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe ikakhulu emazweni. Uthi ukuhlangana kwabo lokhu sekubaphe amandla okuzimela lokuzilwela njengabesifazane. Uthi kusukela kathesi osethinte umfazi usethinte Imbokodo.
Umama makafunda ukuzimela makangafi ngoba akasazi ukuthi ayenzeni. Thina sikhona ukuncedisa umama ukufunda ukuzimela. Ubaba uyohlalela inhloko yomuzi kodwa umama akabe umgogodla mbe intamo ekwazi ukuma iqondise inhloko.
Uthi inhlanganiso yabo le kayikhethi yemukela loba ngubani umama owenza loba yiwuphi umsebenzi, loba yiphi ibhizimusi, loba yiliphi iphupho alalo, loba italenta afisa ukuziphilisa ngalo. Isikhulumeli sale inhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi inhlupho zonke omama abalazo bazathi ngokufika eMbokodweni zichobodiswe babuyele sebelentshukuntshu lamaqhinga okufeza amaphupho abo.
Injongo yethu ikuthi nje singomama sinakekelane, sakhane, sikhulisane, sihloniphane. Singomama sizimele, sinawo amakhono singomama, kodwa singazi ukuthi siqonde ngapi. Ingena lapho ke Imbokodo.
Lenhlanganiso ithe ngokubunjwa kwayo ngumpalakazi nyakenye yahle yaqala ukusebenza. Ibingenye inhlanganiso eziqoqa impahla lokudla kokuxhasa izakhamuzi zecholocho ezadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula. Unkosazana Matutu uthi baphakathi kokudinga usizo kuloba ngubani ukuze basize omama abaswelayo. Lolu sizo lugoqela ukusetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini, izigqoko, izingwalo, imali lakho konke okungaphathisa ngitsho labantwana abangamantombazana abaswelayo. Unkosazana Buhle Dube ngomunye wasebengamalunga alenhlanganiso kanti yena unxusa umama bonke beZimbabwe ukuthi labo beze bamanyane ukuze ndawonye belwele lokuvikela amalungelo abo.
Njengomama ophila kule society esiphila kiyo lezinsuku, umama ophila ngaphandle sihlangana lezinkinga eziningi. Omama bayahlukunyezwa, omama bayathathelwa phansi emendweni kube semsebenzini. Ngakho thina singomama siyakhana, siyaduduzana, siyabelana, siyafundisana.
Ngakolunye uhlangothi unkosazana Sandra Ncube laye oselilunga uthi kubo bonke omama abalesifiso zokuthuthukisa loba ukusungula amabhizimusi abo nanti ithuba.
I-organization njalo esizayo kakhulukazi kulabo abantu abafuna ukungena entweni ezinjabo ekuthini njengokucula, ukupheka, ukubheka, siyafundisana into ezinjengalezo. njalo futhi sikhona njalo sizini imbokodo yakungedaneni kuma challenges wonke nje amaningi ningahlukeneyo ngawuza kuzini imbokodo uyabukwazi ukuthi usekhaya.
Nkosazana Mathuthu uthi sekuqoqwe umkhosi omkhulu wekuthula inhlanganiso le ngokusemthethweni eJohannesburg ngenyanga ezayo.
Inhlangano yezimimbokodo izobusethulwa ngokusemthethweni mhlaka 7 May ngeMother's Day eBZB Combined School kukhona Peterson lo twist. Umama ofuna ukuzoadvertiser kumbe ofuna ukuzothengisa ngalelo langa sifaka itafula. Inhlangano yezimimbokodo isiyiregistered organization. Owa 7 May ikuzoyethula ebantwini.
Kuyimvama kwele South Africa ukuthi uthole kuthiwa umama uziphoze phansi esitezi loba ubulewe ngumkakhe ngoba bengelayo indlela yokwabelana labanye inhlupho zabo. Labo abalesifiso sokusungula amabhizimusi iningi labo licina lidanela ekuthengiseni iziwiji lemibhida ngokuswela ulwazi. Izimbokodo yonake ithi konke lokhu iza kuqeda kuphele du. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Uhulumende wele Melika uqoqa ukusebenzelana kabanzi laba kumsebenzi wamasiko lemidlalo yokulibazisa uZulu enjengokulingisa ukudweba ezomculo lokunye ukuphathelane le art ikakhulu emkhosini walonyaka umbukiso oyiHarare International Festival of Arts iHaifa. Uhulumende wele Melika ukhangelelwe ukuletha abaculi labalingisi bamabhayisikopo abaningi ukuzojabulisa uZulu emkhosini walonyaka oyiHaifa. Lokho kwamukelwe ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ezikumsebenzi wamasiko lezemidlalo. Ukuze sizokunengi ngalolu daba, uMike Hobe oStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi yezemsebenzi weArt.
Bona ngathi into enhle ukuthi kuzokubela le experience of ama ideas phakathi kwabantu bemeli kana abantu beZimbabwe ngoba isiphila ine ilizwe lengathi global village lapho iyo location these days akulandaba ukuthi uZimbabwe kumbe ngathi but abantu abakhona uma i-content isikhathi abantu abasendaweni ezijeneyo.
Njengoba uhulumende wele Melika uzabeletha abahlabeli babo lamabhayisikopo abo, awungitsheleke mnumzana, lokho kuzathuthukisa i-industry yethu yemidlalo lamasiko kanjani?
Culture something dynamic njalo ekhulayo. So ukuthi abantu nje behlangane bone ukuthi kwamanye amazwe abanye abantu benzani, kuyini abangafunda kona. Kwesinye isikhathi it's not about ukuthi umuntu uzafike ebuke kube lehambe, but uyathola ama ideas ukuthi wena eyakho industry ungayithuthukisa njani. Also ukuthi ungaqala nabantu elingagcina lisebenza lonke ngathi kona ngesikhiwa i-collaboration.
Njengoba ubudlwenani lolu uzabe gcinela edolobheni eHarare, abahlabeli abadabukela kwamanye amadolobha bazathuthukiswa kanjani?
Everyone behave in open. Izivakashi zenziwayo bezizabe besemajizenzi bathi kona abasoze be-benefit ngoba abantu beplanti bathi abasoze be-benefit. And iHarare Festival of the Arts doesn't mean that exclusively abantu ababekhona phana ngabantu abavele eHarare kuphela. Artist bakhona ama-artist abazavela all the corners of the country kuhamba ku-festival yanaleyana. And unfortunately, opportunities cannot come to everyone at any given point.
Ngombono wakho, ungathi ukulethwa kwabahlabeli lamabhayisikopo lawa kungaba kuyinto ezovimbela impumelelo eyabahlabeli bethu njalo abantu abafana lawa abakumsebenzi wokwenza amabhayisikopo?
I think anyone who thinks like that would be blinkered. Someone sees into yenzakalayo, adopt and the person who's impacting it is not. That means ukuthi umuntu obuye eAmerica vele Zimbabwe and bring it.
Hello ke ngumnomzana Zenzele Ndebele, ingcwethi kwezomsebenzi wemidlalo yokuzilibazisa ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ekobulawayo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirayo uselobelane esinye njalo isivumelwano lomnumzana Welshman Ncube.
Hayi, kwaneleke okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Hello Chris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.